Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licoxisane.
Iningi labantu koBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo.
Sesakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azoviwa amasakabizi ngojuni. Kumele awaviwe phosa ngenyanga zonke zilandelayo.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakoBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo. Iningi lisekela undiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izijeziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izolo uBulawayo wethuswe ukuhlaselwa kukanduna nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni koBulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kamashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho kodwa iningi labantu bemandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licoxisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loNcube.
Kulusizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumende yena lo uhlala esitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakala esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebe sebethumela inswelabo ukubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta bechavi. Sithi ngeta bechavi ngoba recently Lomboshwa izakhamizi zalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngo-energy umthodi. Azange sizwe izani PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje. Chayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela kutshengisela sobala ukuthi intele sibuswa ngodwayi asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yeZANU PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile sibini. Kodwa lapha mina embrakanda induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abese sicela enguqwini le politics esebiza into zama sanction. Mina bembona kanti induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi yakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akula muntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uwungwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
Uchairman we-Public Service Commission maye bika lokho ubecindezela
isivumelano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngoApril kwakuzakhwezwa imali. Kathi ke isivumelano saApril sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele inqolo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyonto ke entsha esivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwezimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjani. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasalabizi ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngekhona lokuthi uhulumende ke kubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kuJuni kabe kungasula muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-NJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJMC lihluzisise okusokwenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathesi-ke kakaphendule, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe-delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. Ukomishina weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Kathesi yutho kathesi silungiselele 2023. Kathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise le esikhuluma ngayo, asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwe-delimitation kungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Kathesi sifuna ukuya eParliament sibacele ukuthi batshintshe the law ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza delimitation. Ngoba delimitation lay before it was actually linked to a census of population. Kodwa thina city, a census of population as a constituency of a province is not a determiner the size of constituency. Size of constituency is determined by registered voters. Yiko thina sifuna ukuthi abase parliament labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanise ukuthi siqale delimitation.
Ukomishina Gazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time siregister abantu anti imishini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho, even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe, yimsebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregister. I-3,000 imishini esilayo. Even ngathesi so abafuna ukuregister bayahamba kuma district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama districts makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala.
I-commission yezek isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. Abezek bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala, ngakho ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Hello, we live talk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Tumelani WhatsApp ku nombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alupe igama lokuthi iBuild America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidale leCongress luzahle luvale olomncintiswano weDiversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi yiGreen Card Lottery. EleChina lithi izizalwane zakwele Canada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe zisetheswa icala lokuntshontsha imfihlo yeChina. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu, ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola leMelika, okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kunzima okwenzakalayo elizweni lakithi akuselathemba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi-ke esazitholayo esilokho esizithola kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi esidengekho kobulawayo, singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga, okuthi ukuthi izithebo lokuningi okwakuthengiwe kusemafrijini sokusonakala, abantu bengela mali njalo yokuthi bayethenga. Kambe le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungela magesi? Umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima. Nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono, hatshi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgabe wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50, wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kusitho ukuthi umumo usunzima ebantwini, abantu sebeswele abangakwenza, sebeswele lapho abangaqatsha khona.
Babu Chuma, uyamuzwa ubabu Ndlovu lapha uthi ngali avuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso. Ngempela selehlulekile yini?
Umalumami ekumphenduleni, ngizamphendula ngiqala ngokukhota ivesi eBhayibhelini. Ungavula u-2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona, ma abantu bami ababizwe ngegama lami xa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinze ngabezimbi, mina Jehova ngizakuza ngisezulwini ngizabaxolela izono zabo, ngipholise nomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokubana sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela isihambe nje. Amagesi la okushelakala kuze zabanye abantu sekuthi izanu PF khonakho futhi. Kukanti-ke hhayi, namanzi aswelakeleyo lo nyaka nge-drought le, iCaribbean kayisiyeli amanzi anelisayo ukujenereta i-power edumele iyanelisa ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho ozozibonayo lonke lokho yinto esezifuna ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe. Sike sikhohle ngokuthi kona izanu PF MDC, ngoba izanu PF MDC akutsho ukuthi nabantu sokumele bele, kutho ukuthi kona yikuthiyana kwembono yabantu, kodwa singabobhuti, singabosisi, singabogogo, singabokhulu, sindawonye siyimuli. So asibeni nomoya nalowo, uzabona into zenu zingazihambela.
Babu Ndlovu, ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izanu ukubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile, yiwapha amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo?
Okokuqala, thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanu PF lingene njani. Silungiseni lapho esixabana ukuthi konakala khona, singakulungisa bese sikhulumisana, bese sibona ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa ungalungisena leyo ndaba ye-legitimacy kutho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe, kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha. Ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi, kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi, ihafu yalo idesert kalihanjelwa ngamagesi. Kutshengisela ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebesebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi. Lathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi, kambe ngesikhathi kungela zulu amanzi atholakala njani, ngesikhathi kungela zulu kambe igesi itholakala njani. Ilizwe leli selidinga omaneja, hathi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekulule minyaka edlula amathathu kwenzakala. Yikho thingasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought, kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplane. Lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizathola umnankagayo njenga esakhuluma labantu abazange banqobe ekhethweni ngabantu abangalama members of parliament kodwa ke egedelela imbuya etshiya ulude ukhona okathamisa le MDC eyawinayo amasisi nguye umuntu okumele ukuthi nxa eserious ngokuthi amazimbabweni akhulumisane ambiza ahlalela ephansi kwenze ukuthi kulungise ngengxabano le ngxabangcozala ekhona elizweni.
Babuthuma ngo-2017 amasosha ehluthunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiya nganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala thi le nto lana kuthiwa yi-budget deficit, kudliwa imali engekho. Kathi singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla lezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lelunga leMDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Sithando ukuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle kodwa kwezinye sizokuthola liyasithola. Silethemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Langalezo ngokulahlekelwa zingane sethu ngoba zilahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyahlula ngiyazibona manje phela sikhuleke phe hamba juba bazochitha phambili safuna ukubuza indlela kwaba phambili sizibona angathi otablet ngana basopho ngiyabona safunda nebhayibheli lethi hlonipha abadala abadala bakutshela hlonipha abaphansi wena u-act tshona usevayibheni ukhetha ukwephuza but I'll tell you phansi bo manje konke sekokuhlamukela labakeni sebekuhlamukela ihlanhlobulayo sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona
dala kwakungani lost generation, yeah. Imbali yet to see leave it. But something less than what we used to be. Take a look at our history. We used to be.
Mrs. K ehamba lo Kelvin na esithi na mzilikazi uyithethe leyo ngoma ingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka kurepwa yisigebe ngasomculo sizabalayeke khonapha ku Woza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo uMrs. K. Kwanele mthwakazi likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.